press conference eyenzeka lenamuhla eHarare ibe iorganize ihlobo zikayiphedamara befuna ukusetha i-record straight. Basebe invite ama friends kayithai nama partner organization atisebenza lo ithai ukuthi labo be participate kule conference.
Ngubani ade khuluma kulo mhlangano njalo kuyini okumqoka okukhulunywe?
Okade khuluma emelele abemuli yakoDzamara ngunakhe ka ithai okuthiwa nguPatterson Dzamara, ekhuluma nje echasisa ukuthi uDzamara akabakwazi ukuthi ungaphi ubuye ukuthi wahlatshwa ngubani kabakwazi njalo ukuthi ngamanga lokho okuphuma kwabanye emaphepheni ukuthi uDzamara useBotswana esithi hhayi akulanto enjalo ngoba bona kabakwazi ukuthi waya ngaphi. Kodwa into abayasinye ukuthi wathathwa ngemandi edlekileyo. Abanye abakhulumileyo labakade bekhuluma ukuthi bafuna ukuhambelela phambili ngokusebenza ndawonye le moli yakoDzamara ukuthi bedinge ukuthi uDzamara ungaphi.
Yiphi imibuzo intatheli zindaba eyibuze imoli yakoDzamara njalo baphendule bathini?
Omunye wemibuzo ebuziwenye ukuthi imoli yakoDzamara ikonfirme ukuthi uDzamara kathunjwanga nangabanye bakhe mbambanisweni oyinya akade isebenzela kuwe ngoba kade kule ruma ethi khona uDzamara wayephiwe incwadi yokuxotshwa kule organization. So kumbeni abamxotshayo yibo abalokwenza kumbe nguye waphonga uzivalekela nje. UPatterson wasephendula esithi hatshi bo akade isebenza labo kunya o-vice chairperson lo secretary general bathi khona uDzamara akaxotshwanga. Kodwa into eyenzakala ngeyokuthi uDzamara njengo-spokesperson wayenikeze okade engu-chairman incwadi eyokumxwayisa ukuthi u-chairperson nguye osesuspendiwe until i-disciplinary hearing.
Uphethe ngani lo mhlangano?
Okuzayenzakala ngokuthi bazahambelela phambili ngokube lokhu bedinga lokuya emapholiseni yebona ukuthi amapholisa anganceda yini ngokumdinga ukuthi ungaphi kwakathesi njalo bazahambelela phambili ngokubambelana nama-youth akade edemonstrator njalo ama-organization wonke lawo azalokhu epressa ukuthi i-state idinge ukuthi uyithaye ungaphi.